Istudio 7 yenze uphenyo namhla lapho exoxe khona lo Zulu idingisisa ukuthi abantu bazavotela bani ukukhetho oluzayo ikakhulu lokudinga umongameli omutsha. Uphenyo lolu luveze ukuthi abantu kabakakhethi umuntu abazamvotela noma nje kulabanye abathi bazavotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye wabaxoxe leStudio 7 unkosikazi Duduzile Zondo uthi kakalungeli ukuvota ngenxa yokuthi akalalwazi lokuthi abantu abazavotelwa ngoba ani uthi uMnangagwa uyamsola ngoba wathembisa ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka engena esikhundleni sika mongameli kodwa lokho kungela nguquko elizweni.
Mina ngabe ready ukuvota ngoba ngikwazi ukuthi ama candidates akhona avotelwa ngobani. Ha uMnangagwa simsola ukuthi wathengena wathi kuzaba lotshintsho kodwa utshintsho lwangkhona sika lubona.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ndumiso Ncube uthi kakwazi ukuthi uzavotela bani. Uthi abantu abakhankasayo baningi kakhulu njalo izithembiso zabo azicaci kahle.
Abantu abafuna ukuvotelwa baningi kakhulu ukuthi mina ngazi ukuthi ngizavotela obani. Njalo lento azenzela zona isithembiso zabo bazasilibeka yini kahle kahle izithembiso zabo. Hayi angikwazi khona lapho ikho ngakabi kwazi ukuthi ngizavotela ku.
Umnumzana Sipho Masina yena uthi usekela ibandla lezano PF njalo uzavotela uMnangagwa ngoba ubona kungcono ukuthi akhokhelwe ngumuntu amaziyo kulokudinga umuntu ozaqala phansi ukona.
Ngisengizimisele nje sokumvuzela ukuvota ngivotela uMnangagwa. UMnangagwa ngoba ngwezani uyenza mvotela uMnangagwa. Pamberina idi pamberina ezani.
Omunye njalo osekela ibandla lezano PF unkosikazi Rebecca Nyoni uthi uzavotela uMnangagwa ngoba usebona utshintsho njalo amakhampani amaningi asevuliwe. Uthi uMnangagwa ngumuntu otshengisa ukukhula.
Sina sikhetha vele ubaba uMnangagwa ngoba siyambona ukuthi uMachiwa uyakwanisa ukudlelana lamanye amazwe lokukhulumisana labanye. Siyabona ukuthi kulama changes amanye ama-companies amaningi sevuliwe. So siyabona ukuthi singamvotela sibili. Hayi izinto zonke ziyatshintsha elizweni lethu liyabuyela back to normal.
Laloba uZulu etshengisa ukuthi kakaboni kahle ngokhetho oluzayo. Abahlaziya ezombusazwe bathi ubuningi bamabandla ezombusazwe kuphambanisa abantu. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Thomas Sithole uthi abantu abaningi bathathwa ludumo lokuthi ngubani olembali eyaziwa kakhulu kodwa kabalandeli ukuthi uthembisani uZulu weZimbabwe.
Mase sikhangela nje ukuthi alukwenzakala esikhathini esiningi ikakhulu kulele leZimbabwe ukuthi abantu bazokhetha bekhangele iface hasi ukuthi ibandlalelo lona lizanikani abalandeli balo.
Ukhetho lwalonyaka ngolokuqala ukuthi lungabi lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lowayemphikisa uMuyi uMorgan Tsvangirai njalo lokhu sekwenze ukuthi amabandla ezanu kanye lele MDC adabuke phakathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.